Sikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Lamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine ekuseni mhla ka 19 kumpalakazi 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, inhlanganiso elela amalungelo abathengi eNational Consumer Rights Association ithi ukusilela kwempopho kobulawayo kulakho ukusabalala ngelizwe, uhulumende engekela ukulungisa lolu daba ngokuphangisa.
Kwezinye izitolo vele ayisatholakali kwanhlobo, kube sekusithi kwezinye izitolo iyatholakala lapha lalaphana kwezinye izinsuku, kodwa lakho kumele kube lomzila omude ilayinelwe ngovivi ekuseni njengalokhu esikubona kusenzeka emabhenki nxa kudingwa imali.
Inhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zezwekazi le-Afrika ye-Africa Diaspora Forum ithi isiphathise ekukhululweni kwezizalwane zeZimbabwe leza kwamanye amazwe ezihlala kwele South Africa esitokisini phambi kwelanga lekhisimusi.
Ukubana nokuthi njengezolo sikhuphe inani elikhulu labanye akade bengamashumi amahlanu nanhlanu, kwathi namhlanje kwaphuma futhi cishe amakhulu amane akade bephuma ngoba umkhandlo wezangaphakathi wehlulekile ukuthi kubaphindisele enkantolo ngemva kwenyanga.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Inhlanganiso elwela amalungelo abathengi eNational Consumer Rights Association iNACORA ithi ukusilela kwempopho kobulawayo kulakho ukusabalala ngelizwe, uhulumende engekela ukulungisa lolu daba ngokuphangisa. Impopho iqale ukusilela izitolo kobulawayo kuliviki ngemva kokuba uhulumende etshele abayithengisayo ukuthi behlise intengo. Uhulumende uthembise ukuhlawula abagaya umumbo ingxenye yendleko zabo ukuze intengo yempopho ibe phansi. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxa lesiphathamandla seNACORA umnumzana Efidlela Ncube ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Impupho kayisatholakali, selokho yasuswa ngale lapho ekade sikhona ku-$100 kumbe kusiya phezulu, iyalethwa ku-$50. Iyasilela, ivele sitholakala nzima, sungaya laphana lalaphana uyithole ngemva kweviki. Esikubonayo ukuthi kwezinye izitolo vele kayisatholakali kwanhlobo, kube sekusithi kwezinye izitolo iyatholakala lapha lalaphana kwezinye izinsuku, kodwa lakho kumele kube lomzila omude ilayinelwe ngovivi ekuseni njengalokhu esikubona kusenzeka emabhenki nxa kudingwa imali.
Nxa likhulumisana labezitolo njengenhlanganiso emela abathengi, bathi uhlupho lungaphi kahle kahle?
Abezitolo bathi bona into engekhoyo ngamabele agayiswayo yilaba abezigayo. Yingakho-ke lanxa befisa ukuthi bathenge kube khona impupho ezitolo kodwa kayitholakali. Nxa sikhuluma nabezigayo, abezigayo bathi hayi amabele kasiwathole e-GMB, ngakho-ke akulanto esingayigayisa. Ngakho-ke labo ama-supermarket abezitolo bathi impupho bayilindile kulaba abagayisayo bathi balinde amabele ku-GMB. Nxa ubuza be-GMB bathi amabele siyawapha laba abagayisayo, asikwazi ukuthi bayisa ngathi.
Lungaba ludaba lwakobulawayo kuphela lolu yini, kumbe sizabona lusabalala ngelizwe kusiba lokusilela kwempuphu elizweni lonke jikelele?
Okwamanje nxa sicathanisa lelizwe lonke kwande kakhulu kobulawayo, kodwa kukhangelela ukuthi kugcine kugcwala yonke indawo nxa ngabe uhulumente engathathanga izinqumo ezizakwenza ukuthi impuphu ibe khona. Kungenzeka ukuthi mhlawumbe kubangwa ukuthi abezitolo abazuthisekanga ngemali abayithiwa nguhulumende. Mhlawumbe uyakhuluma kuphela kayibhadali leyo mali ekuthiwa yi-subsidy, ukuthi mhlawumbe ubasuse ku-100 wabaletha ku-$50 ebaletha nje ngomlomo kodwa engakhiphanga imali yokugcwalisela kulokho ababe kulezindleko kibo laba abagayisayo lalaba bezitolo. Ngakho kungenzeka kuyimbangela lokho. Nxa kuyilokho-ke kuyabe kuthi kuzagcwala ilizwe lonke masinyane, kugcine kungatholakalanga. Kumele kuhulumende athembeke ayibhadale leyo mali njengalokhu wathembisa ukuze impuphu itholakale ezitolo zonke.
Lo mnumzana efidlela Ncube isikhulumeli senhlanganiso emela abathengisayo eNational Consumer Rights Association obekhuluma icingweni lo Ntungameli Nkomo weStudio 7.
Kusukela ngomvulo kusiyafika ngolwesihlanu umsakazo weStudio 7 uzalethulela izindaba eziphathelane lokutshabalala kwamadamu enyakato lasezansi yemandebeleni kanye lasenkabazwe. Manengi amadamu aseleminyaka edubukile kumbe egqibelekile kodwa akula lutho osolwenziwe ngawo nguhulumende.
Idamu lemabhongani lidamu elikhulu elifikisa phose amakhilomitha about 9 kilometers ubude.
Le damu okuthiwa ngukarisinyama.
Idamu elikhulu lokwakuyisiwale.
Thina sinedamu elisekhezi.
Idamu esilisebenzisayo laphana idamu Magwanda.
Sixoxa lezakhamizi kanye leziphathamandla zikahulumende. Tiyani indlebe kusukela ngomvulo kuze kuyefika ngolwesihlanu.
Inhlanganiso elwela ilungelo lezizalanwe zezwekazi le-Africa ye-Africa Diaspora Forum ithi isiphathise ekukhululweni kwezizalwane zeZimbabwe leza kwamanye amazwe ezihlala kwele South Africa esitokisini phambilini kwelanga leKhisimusi kulamakhulu lamakhulu ezizalwane zeZimbabwe ezisemajele eSouth Africa ngenxa ngenxa yamacala achiyeneyo ezwethweswayo agoqelwa ukungabi lamaphepha okuhlala kulelo lizwe ngokusemthethweni ubugebengu ukutshaya umgabo lamanye. UChris Kandi weStudio 7 uxoxela umgcini sihlalo wenhlanganiso ye-Africa Diaspora Forum, umnumzana Vusumuzi Sibanda, ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Engingakusho ukuthi ukuboshwa kuyaqhubeka ngendlela emangaza kakhulu. Abantu abaningi nobaboshiwe lapha e-Central eJohannesburg obekule nani elikhulu kakhulu labantu akade beboshiwe. Sesanelisile ukwehlisa lawo manani ngoba abantu bakhuphile ukuze bathole amalungelo kumbe igunya lokuthi bayo-aplayela ubuphepheli ukuze mhlawumbe bathole ukuhlala. Okufana nokuthi njengezolo sikhuphe inani elikhulu labanye akade bengamashumi amahlanu nanhlanu, kwathi namhlanje kwaphuma futhi cishe amakhulu amane akade bephuma ngoba umkhandlo wezangaphakathi wehlulekile ukuthi kubaphindisele enkantolo ngemva kwamalanga ngemva kwenyanga, ngoba umthetho uvumela umkhandlo wangaphakathi ukuthi malabo abantu begciniwe ngesikhathi ngesikhathi bagcinwe okwenyanga. Ma inyanga ingadlula baphinde baphindele nabenkantolo bayofaka isicelo sokuthi bagcine okwenye inyanga. Ngokunjalo lokhu bekufanele bakwenze mhla ka 13 no 14 no 15 okuyikusho ukuthi bekuzoba impelaviki basebehlulekake. Ngakho sasesiyakhulumisana nabo ukuthi ngababakhuphe labantu ngoba mabengabakhuphanga sophinde sibathathe sibase enkantolo ephakeme ngesicelo esiphuthumayo. Ngokunjalo ke baye bakhupha abanye-ke namhlanje. Bese sicabanga ukuthi ngempela e-Central lapho kuba yi-police station kubanjwa khona abantu abaningi. Namhlanje besokuzela abantu abangaphansi kwamanani angamakhulu amathathu. Kodwa siye sezwa ukuthi hayi kuphinde kwafika abanye abangamakhulu amane nasithupha namhlanje. Okusho ukuthi leliya nani liphinde lakhuphuka ngoba isifiso zethu bekuyukuthi ukuthi kusiyafika isikhathi seKhisimusi bonke nje abantu abaningi abasema-police station sibe sesibakhuphile ukuze badlalele uKhisimusi bengaphandle.
Manje bona labo bonke iningi labo betheswa amacala ani?
Kuba sezweni laseSouth Africa ngokungekho emthethweni. Bakhona bona abambalwa othola ukuthi basuke amacala asuke bengene ngawo iningi labo. Uthola ukuthi ngamacala okuhlukumezana, ukuhlukumezana kwasezindlini, lokho esibiza nge-domestic violence. Abantu bakithi iningi labo uyathola ukuthi abesilisa ngoba abesilisa. Nalabo abangabona abesilisa uthola ukuthi basuke ukuqala nje okusuke kumenze azaboshwe lo muntu. Bebevulela amacala ukuthi cha bayahlukumezana ngekhaya, ungathola ukuthi ngubaba nomama kumbe uthola ukuthi yizihlobo. Maye sefike lapho emaphoyiseni abesevusa nento ebeziyilalele ezokuthi abesegcine efunwa-ke ini amaphepha. Umuntu uthola ukuthi uyabuya sezosula leli cala elokuthi bebenokungazwisisani kumbe bebengaphathananga kahle, kodwa bese kuvela ukuthi amaphepha akanamaphepha lo muntu abesegcine eseboshelwa amaphepha.
Lo mnumzana Vusumuzi Sibanda, umgcini sihlalo wenhlanganiso ye-Africa Diaspora Forum, obekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-Johannesburg kwele-South Africa. Yesekhangele indaba eziqhamukayo namhlanje ezikumaphephandaba lemsakazo yichiyeneyo. Iphephandaba leThe Chronicle lithi usomabhizimusi wecholocho njalo engumalayitsha ehlala eSouth Africa umnumzana Bheki Ndlovu udutshulwe lapho ethela amafutha epetrolo emoteni yakhe esigabeni egarajini leHillbrow eJohannesburg ngomgqibelo. Umteni wakhe ugcizelele lolu daba kodwa wathi awukabi lolwazi lonke ngokwenzakeleyo. Iningi lilobe enkundleni zebulenjini litshengisa ukudana ngokutshona kukamnumzana Ndlovu obikwa ubelamabhasi, imota zohlobo lwama-Mercedes Benz printers kanye lezitolo lezigayo. Iphephandaba leThe Herald lithi unkosikazi ngamsekeli kamongameli umnumzana Constantino Chiwenga uMary yena osesehlukana lomyeni wakhe ubhadalelwa indleko zakhe zemthethwandaba ngamalunga e-G40 aseSouth Africa. Wona okuyiwo amtshela ukuthi aqambele amanga umongameli Emmerson Mnangagwa lomyeni wakhe kodwa amagqwetha akhe ayakuphika lokhu. Unkosikazi Chiwenga uvalelwe esitokisini esetheswa icala lenkohlakalo lokuzama ukubulala umkakhe njalo ukhangelelwe ukumiswa phambi komthethwandaba ekupheleni kwayona le inyanga. Amagqwetha akhe azama ukumkhupha ngesibambiso sebail njalo athi uyagula okokuthi kasoze enelise ukuthonisiswa phambi komthethwandaba. Okwamanje ke silalele amazwi abalaleli beStudio 7 abasithumela wona ngeWhatsApp.
Sanibonani mahlabezulu, sanibonani basakazi bethu sinthanda kakhulu. Nasemakhaya siyabingelela. Kodwa uthini ngihlale endabeni, iye lisibuzele ubaba uThabo Mbeki ukuthi kazi yini engaka oyithapha eZimbabwe? Kazi yini engaka wayakilindela wayenza yonke le yonto zolo lokho bekunguye ade siyaropa uthwangirayi emsayinisa ini leyo ama terms and condition akhona abuyafuthi asihlukumeza wehluleka uqhazo le ndaba kaMgabe noThwangirayi. Namhlanje futhi uThabo Mbeki asena le president unango futhi weZimbabwe kumnanakwa nalo umfana lo Chamisa sikadele ngayo uThabo Mbeki uChamisa uright ma ifizani yawina 100% ayilungisa izinto angithi fine ma uyabo ngubaba emzini wakho olungiza umfazi uzwa ngawo akalungisi into anizana ilungisi.
Khangela uChiwenga into imali ama million bawathatha ngayo yethi bona bavalela abantu ukuthi beswele besebenzisa ibond bona besebenzisa ama use and bewadlalisa angikwazi ukuthi ngabantu abanjani lapha.
Hayi igama mina Emmanuel ise South Africa e Deep Sloot. Into mina engiyibonayo uThabo Mbeki manje ngabe efisa ukuthi alungisele lo hlupho olukhona eZimbabwe kungaba kuhle kakhulu nathi singakuthakazelela ukuze siphume enkingeni lezi sibhekane lazo la eSouth Africa. Ngoba lapho esihamba khona asibonakali njengabantu, sibizwa njengabantu abangayuseless vele abangalangqondo noma singapi sihambe emateksini siyemsebenzini asibheke njengabantu abaright sibizwa ngamakwerekwere abantu bokuza abantu ababeya le mthwalo siyahlupheka kungenxa yabo laba bantu abasiphalamente abasenzela into esizifunayo. Njalo kabalaleli amalungelo ethu, njalo kabahloniphi amalungelo abantu. Mabangahloniphi amalungelo abantu bazabona izinto zihamba kahle. Njalo nathi siza kuthakazelela ukuthi ilizwe lakithi liphumelele nathi sikwazi ukusebenza ekhaya nathi ukusebenza kwamanye amazwe. Kunje nje manje abanye bahlele egoli abasebenzi bathwele nzima. Nalo mlayezo ufisa ukuthi ufike nakibo khona ngalo ukuthi kabatshintshe ukwenza mabakwanisi bephume beyekele benika abanye o benika abasha abama-80s 90s sibona ukuthi bona bazoyenzani. Ngiyabona
nakhuluma ngoDube ngilapha ngasehaboron kwele Botswana. mina balandela bahlelo kathesi kubuya into zokuthiwa kumele siye ekhaya ama passport yethu khonapho sasala siwa-applyile wona ama passport ethu akaphumi kumele siyethupha manje ngezozokhuluma ikhatha zezimali khonapho ukuthi sizenza njani lokuthi sizodlula njani emabhoda ama-permits aka-expire wona so ama-passport yiwasenjani ase-expire so asakwazi mpela la sizowathola kumbe sokwenza njani abe sicela uncedo lisincedise kakhulu balandela abahle abakastudio 7
usenhliziyweni yami isifiso sokuthi alibana uthe kunje alibana ezimbabwe yalungu alibana uThabo Mbeki ufika ezimbabwe lo moya omuhle okuzwana ezokhuluma ngabantu ababili ebahlanganisa ngeqiniso isifiso ukuthi alibana lababalisi basondela bebe lonembezo befundise abantwana uhulumende makabhadale ababalisi uhulumende makabhadale amadokotela avume iphutha lakalenza kuqala ma abantu bezimbabwe babebulawa yenesithi ababulawa bangakhuluma ngalento ekuqaleni uzathola inhlonipho.
Mina nguWilliam Mlilo wasenkayi. Ngokuhlala kwamanje la ngomsebenzi ngilapha eJohannesburg eGoli kule South Africa. Ngicela ukuphawula ngokufika kukaMnumzane uThabo Mbeki elizweni laseZimbabwe. Angiboni mntu imizamo yakhe izophumelela. Noma izophumelela, izophumelela in favor of iZANU. Ngoba vele abantu laba yibo ama-elections abelokhu enzakala 2008 masingakhumbula. Bekhona oMbeki yena wavela wavumba kudala nje ukuthi isimo si-right. So yini ayilanda tuzoyilungisa ngoba vele yena kuyinto i-right. Ikuzama nje ukuncindezela lo mfana uChamisa ukuthi bamsondeze kuZANU, iZANU imginye. Kufane nje lokuthi nokwenziwa nguMnumzane uTsvangirai. Wangena, yes of course into zaba khona emashopu le mali kwaba into njengalezi kwabangcinywana. But angiyiboni into yabakhona nje ukuthi ebambekayo ukuthi wayenzela abantu. Kwaba ukuthi nguye nje wayesehlala endlini ezidurayo esehola imali esozidanane nondodana nomkabi kwaphela kanjalo. Ama-reforms awebekhala ngawo awaphelanga. Aba-worse manje, abawela manje nje. Sijikeleza wane njawo nje asiyiphambili. And uChamisa uma engavuma layo ukuthi kwenziwe uhulumende wobumbano lezana naye uzoyenza into enziwa kuTsvangirai. Bazomnikeza ubunandi nje, bamnikeza izindlu leyimali ukuthi nje isikhundanyana nje. Ama-reforms awanakhohlwe ngawo, after 5 years bamlahlekeka kuma-elections, babuye futhi barobe bawine kuqhutshwe kunjalo. So angiluboni nje uncedo lokambeki kuyafika lapha ngoba vele yinto nje efana le-African Union, the SADC. Into nje eyi-1 noma nje kunesimo esingekho kahle elizweni bona bagijima bavume kuphela.
Lawo-ke ngamazwi abalaleli be-Studio 7, lingakhohlwa ukuthi lani liyenelisa ukusithumela amazwi enu eliwathumela ku-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318. Ngithande njalo ukwamukela labo abasilandelayo kukhasi lethu le-Facebook u-VOA Ndebele lapho esi-live streama khona. Siyayimukela uNorman Ngwenya, yena uthi ubulewe ngumuntu abaziyo. Yengithemba ukhuluma-ke ngomufi lo obulewe e-South Africa, kodwa-ke sibonile lapha iphephandaba le-The Chronicle ebesibala kulo ukuthi umndeni wakhe uthi awukabi leqiniso lokuthi ngobani abambuleleyo, ngakho kusadingisiswa, akukabi lesiqiniseko sokuthi ngempela ngubani. Siyakwamukela layo bokuthula Seba Ngwenya, lo Jason Maphosa, lo Mandla Joshua Yoram, lo Norman Ngwenya. Lo Nkululeko enothi livuka njani mthwakazi omuhle, ngithi holiday enhle, liziphathe kuhle, ungezwa sunathe kakhulu uhambe uyelala, litshayele kuhle ezindleleni, sibuye sidibana ngo-2020 singabaphilileyo. Yebo-ke Nkululeko, le ngoma esiza iqhumisela yona ekugcineni kwalo uhlelo ikhuluma ngokutshayela kuhle lapho emgwaqweni, Umpande yamadoda amathema uthi salibonani mina mboni ukuthi indaba kaMbeki izasebenza. Kuthi ke uNoel Hlengani Ndlovu laye uyasivukisa lapha uthi angiboni inkinga enziwe ngubaba Mbeki ithunyelwe iSadak ukuthi nje azizele ngokuthanda kwakhe. Simukele njalo uLevius Ncube. Siyabonga liqhubekele sixhasa lithiye indlebe emsakazweni weStudio 7 lamhlanje ekuseni. Yesikhangeleke ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Donald Trump weMelika usezathonisiswa phambi kwedale leSenate kulandela ukuvota kwedale leHouse of Representatives elikhokhelwa libandla lamaDemocrats izolontambama ngohlelo lweimpeachment. Lenze lokho ngoba lisithi umongameli Donald Trump kaphathi kuhle amandla akhe embusweni njalo uyavimba ukuthi kuhlolisiswe indlela asebenza ngayo. Lokho kusho ukuthi umongameli Trump webandla lama-Republicans usezamiswa phambi kwedale leSenate lapho amalunga amaningi angawebandla lakhe njalo ingcweti eziningi zithi angawabuyisela emuva isinqumo samaDemocrats. Kweziphathelane leMelika, umnumzana Mandla Mkhwananzi isizalwane seZimbabwe esihlala edolobheni le-Indianapolis usichathisela ngokwenza amazwe athuthukileyo njengeleMelika aphumelele kwezomnotho. Lapho-ke siqathanisa leZimbabwe.
Kufanele kube lokuthembeka kulabo abayibo abaphethe intambo ngoba sesikhangele la mazwe la kade nampana oRwanda kathe sebephakeme. Sibona labo olokhuzeni lawa Malaysia kudala kwakuyama-desert 20-30 years ago. Kodwa kathe sekungamadolobha amakhulu. So ngisho nje ukuthi into iba sekuthembekene ukuthi nxa kulabahola abathembekileyo ilizwe lingathuthuka. Ngoba la yena lo umongameli uMnangagwa uthe engena lanxa engene ngodlakela. Kodwa abantu bebefuna ukumsupporta, bebefuna la mazwe wonke bebefuna ukuthi ancedise. Engathi bekule goodwill eningi. Kodwa waphinda wayilahla waza kakaze ngokungalaleli abantu. So kathe abantu sesiwese bani kusaselomgaka. Okuyikho futhi esizisola ngakho ukuthi kathi sasisola umgaka kodwa nangomunye futhi sephinde wanza baba wese. So ngisho nje ukuthi konke kusekulalele nabantu nokuthembeka ngemnotho welizwe.
Sesibuyela njalo kweleMelika, ungathi ilizwe leli linjani ubudlelwano lamanye amazwe lawo elithengiselana lawo lalawo elakhelane labo? Sibonile ukuthi kuke kwaba lokunye kungani kungazwisisani leChina kodwa kuyaxoxiswana kugcine konke kuhambe kuhle. Bakwenza njani lokho?
Awusobala ukuthi lawa baba lokungazwisisani lamanye amazwe entweni zokuthengiselana ama-prizes lani lama-taxes. Kodwa ngokuhlalisana phansi bayakhuluma kulungiswa. So into yikukhulumisana lamanye amazwe ukuzama ukulungisa ukuthi kuncedise bonke abantu laba bakwamanye amazwe nalaba la. Ongathi kithi hayi lelimo kuthiwa hayi nxa ungafuna hamba.
Lo ke ngumnumzana Mandla Mkhwananzi isizalwane seZimbabwe esihlala e-Indianapolis khonapha eMelika. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 6175, laku 7255 ekseni susela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukusela ngo 8 kusiya ngo 9. Sitholakala ku 909 medium wave, laku shortwave 4930, 13860, laku 15460 kHz. Ku live talks tholakala ku shortwave ku 4930, 13860, laku 15460 kHz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama. Yebo ke kuhlandla lethu lwezemculo namhlanje silothokozani izikhali yena olesixwayiso esibalulekileyo othi kahle driver Umculo kaThokozani Zikhali othi kahle driver xwayisa abantu ke lapha ngesikhathi sekhefu lapho ukuthi betshayele kuhle singakehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Inhlanganiso elela amalungelo abathengi ithi ukusilela kwempupho kobulawayo kulakho kusabalala ngelizwe. Uhulumende engekela ukulungisisa umnotho ngokuphangisa. Inhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zezwekazi le-Afrika, Africa Diaspora Forum, ithi isiphathise ukukhupha esitokisini izizalwane zeZimbabwe eziningi ezihlala khonale phambi kwelanga leKhisimusi. Hayi ke silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington, D.C.